Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhla ka 2 kuMabasa 2023 Mokgives Tube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza boni nomination ukuthiketha abantu ke abanganominatwa ekansilini edalele parliament njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazelimela kukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khonalokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu ukhangelelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza boni nomination ukuthiketha abantu ke abanganominatwa ekansilini edalele parliament njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kuma ward angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwesikathi ke ngama validation lapho sabe silama citizen caucus abantu abanominatwayo bekhankasa ke laba bantu bethu abakuma street le lama different sectors azabe nominator qeda khonapho bese sakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke ifinal list yama candidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatheneyo ingcitshi ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama-experts uzabona ukuthi abanye ngamaloya abanye ke ngamadokotela ke amanye ke ngabakusivil society ke abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababe bekhala besithi lapha ungazange kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eparlamenti.
Nxa kungenzakala khonokho liza kubamba njani? Kulo mthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, kulo mkule sizakhipha i-template yethu yezabilandela oyiyoke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe kusezobe khonone yini nxa sebesusiwe konke nabantu?
Hayi, akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela ukuzaphuma ebantwini. So, wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhethwa.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana khona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxe yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla, ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana khona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla, into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe, abesenqotshwa besithi hhayi nqotshwanga kuhle, sefuna ukuthi afake ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, nge-politics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani, bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So-ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-CCC ama-institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani, ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona kwawo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangqoza, kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangqoza, ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko, ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate, abadliwayo bazazi bengamakandidate, abawinayo bazazi bengamakandidate. So-ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kuyinto khona.
Pho lisozelibhidlike ibandlele?
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusechiwa, kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima, ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngobuciko.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe, uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu, uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zindaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lo mongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye ophume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Siyongeni kusigaba esilandelayo sisikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okubizwa okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Usenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathi ntambo wezomvikela kwale Russia, uthi uzadinga izikhali zokulwisana le Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele Ukraine lapho afike duzane le ndawo okulebutho lakhe elwisana khona lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Bengana masiko
wenziwe mandla
ngelobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala, ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhombise likonywe. Mase likonywe ijaha ilaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke or impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho or dadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Ma sebazele kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi ke ngifuna ukuthatha lo muntu ngimenze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokho ukuthi hayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiyathu uzothumela abakhongi bakhe. Ubabakazi vele yabe seke wabahlelela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hayi cha kunabantu abangafika lilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi lidomba ngithi. So ma ethumele lowo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle, esiyacela umlilo. Ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Bese kukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi eyamalobolo kangaziwo, yabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhithiwe, abakubo kwentombi bazathumela umthimba, bazamkhipha ngomthimba bebisa ngapha ngakubo kabani, ngakubo kajaha. Ngoba sebenjani, sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, qhubekela phambili Jabalala, siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lodadewabo omncane or lomzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongwane ozohamba layo, ozofika ngale befike bemthele ngenyongo. Mase bemabukela umakoti ngithathe naleyo nyongo beyibophele esandleni sikasanyongwane lo ukuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudadewabo ufike wayamukela kanjani. Uyamukele mpela. Ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo mase kwenzenjalo. Sebelinda yonke into ivele ngakube kajaha ukuthi wathela ababatshela yona. Yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sekuyatshadwa ngoba nti ulobolile waqeda. Awuceli lutho lapho ukuthi ucele umtshada umntwanabo ngoba usulobole waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani uthade loyo mntwana
kuba khona bo babajabalala
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangaka kulobola baqedi yikho babe ngaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapha bacela khona ukuthi hayi sicela ukuthi sichade noba sesikhiphe okungaka okungaka besiqithi sezomchade yikho ke lapho ongena khona ukucela kodwa ke vele kudala kwawunganjani wawungacele kadeni wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzichaza zonke uyachadayo uchada umchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebechadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba ungaqedanga malobolo kodwa kudala vele kwawungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lomlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawusenziwe mandla
okwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
balibonani bathandeka benkosi silibuyisele uNkulunkulu ongiyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke sithina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi uyakhumbula ukubana ngesikhathi esidlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale u-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelele abanye icala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhulule kokubi ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu kutho ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama uhlala ngogcwaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani lembono yabo lapho uJesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lo muntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazibela ke linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uze umangala ukuthi yiso lesa isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngangabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe shaya abantu bonke iindawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile base besiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnxeba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza ukucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ngijabulani mthimkhulu Hadebe ngisakhamuzi ngisenkayisayo tike guwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha kuright hayi siyazama ukusebenza
usebenzani khona
right kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye-Citizen Coalition for Change namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kumawadi wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday i-5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayisayo bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayisayo esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi nabo bakhokhelwe so isikhathi sabatsha ukuthi nabo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 lama members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years lokho befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisayo ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated kuba ngama-members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana lokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kulama-wadi centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-wadi 30 bahlangana ngaphi wadi 22 bahlangana ngaphi kumawadi abo sengikhuthaza abatsha ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo befisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngukhansila baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusuze kube nokuxokozela nxali kwenze khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe asonto engingathi ukuthi ayekele asho zibe khona kodwa siyathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi-ke lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hhayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League eZimbabwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League edlale namhla emini. Iqembu le-Islanders linqobele FC Platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso nguStanley Ngala kanye loPeter Mudua kuthi ohlohlele iFC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United litshayele zePC Caribe nge-1 kanya. Njalo abafana bemakepekepe bahlohlele ngu-Adrian Sila. Emdlalweni obuseluveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge-3 kanya. Kuthi emdlalweni obuseGibbo iqembu leTriangle libe nguJikilobhanqa 0-0 leqembu lenkiyezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi insuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukumbo usongumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi insuku.
Abafana abathese things especially lokho okuncane lokho ke uthola vele kuzivokelela iTV akusena ama street football nesakhula siwadlala sasithi imbeach sipheja ngama 5 cents 2 cents sitshone eboreni vele athezi vela ukubona kuthona kudlala ama PlayStation sendlini ama video games. So abuchene la libhora lakuthi yakwazi esikwakweni kwakunjani yakukwazi esikwakweni vele kwakufiwa usithi namhla sifunga wina imali akwazi kumele ufayithe mangifana athi sikumele umjeli fight eground yeshi.
Ukumbo ngufu wabo kamqeqeshi oloduma uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevele iqembu lomdlalo wenguqu.
Njube nethethe team yankhona nikazi wangubaba nowayisponsor team yankhona njengathi so sonke sidlalile kuhlomile kumnomeni abantu ukuphitha umthango uChali nomunye omkhulu uthi angithi bonke badlala njube nethethe yabhuluka then lasta sesimufile sesihlala ngapha sesimule sesihlala eNorthern songasela njube nethethe.
Amanye amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele NUST. Uthi umfo wabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe. Ukumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlala phansi uGuide Godard. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usito,
baba,
usito, sekosiye.
Salibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi konkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sihamba usito,
uma sihamba usito,
usito,
usikhiphe
unyameli,
usito,
sifake
kukanyeni.
Izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-albhamu yayo yokuqala, sazokhipha i-albhamu yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020, kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-albhamu amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-albhamu ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
bunyamene
sifake ukhanye
usito
ubunyama
ulamusito
awula phambili kuya.
Uma sihamba sikone
uma sihamba njalo
uma sihamba
sikone njalo
usito.
Yeah, siyabonga kakhulu ke jahle ekhaya Oliver Lisa ngenjabulo umthembo sithemba ukhiphe sidube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana ka muri yeZimbabwe.